ukuvulwa komncele womlambampeli nyakinye kwawukhangela ukwehlisa inani lesihambisini somncele wekulampilo eramukhobani wona ohlala isiphithiphithi kakhulu ngesikhathi sekhefu elifanele ekhisimusini omele ibhotswana kwelezimbabwe umzana masinya hofisa uthi umncele lo usuqala ukuba nezihambi eziningi enyangeni ezintathu ezidluleyo kusukela ngomfumfu uchaphe abantu abayizinkulungwane ezingamathumi amabili noma nje umgwaqo ocelele ezimbabwe ochapha umubi elebhotswana lona lithi lizaqhubeka lithuthukiswa lumncele ngoba kulabanye abalesi hlobo emazweni omabili abakade besiyabhoda eplumtree kumbe ematselotshe ngenxa yokuswelakala kwendawo yokuchapha eseduze noma nje iningi ikakhulu abasuka endaweni ezingezansi kwele mandebeleni duze labokhezi kanye legwanda lisamukela umncele omutha bathi uhulumente wezimbabwe kumele azame ukulungisa ufana lemigwaqo kanye lamahofisi unkosikazi Angeline Ndlovu ungomunye othi kawulungisise lumncele ngoba unceda abaningi
siyayamukela indaba yokuvulwa kwebhoda lesemlambapheli kuze kwegwanda kuzakwenza kube lula ukuthi abantu bahambe kahle ngalesi sikhathi esibhizo sekhisimusi ibhoda yeplumtree izaba less congested kodwa esikushusa kakhulu ukuthi nana bakhangelele indaba yemigwaqo imigwaqo yakhona ngani mingi sibili nxa uhulumente engakwanisa ukuthi ayilungise imigwaqo mbonani kuyaba yinto enhle kakhulu
umgwaqo womlambampeli awuhambeki kakhulu ngemoto ezincane njalo uma izulu linile kuba nzima ukuthi isihambi sichaphe umnumzana Dumi Ncube laye uthi awulungisise umncele ngoba kungasiza abantu abayendaweni ezisemathebuleni south ababanjwa ngamandla ukuthi bayebhoda eplumtree lakobulawayo ngenxa yokuswelakala kwendawo yokuchapha eqondileyo
Yeah, this border post, I think, is a fever. Abantu abaningi isikhathi because uma ngokuya kobulawayo for abantu abayendaweni ezifana nalapho kwanda umashilingo and surrounding areas, it cuts the cost and time and distance.
Uhulumende weBotswana ubethume umnumzana Fisher ukuthi ahambe ekhangela imincele phakathi kweZimbabwe leBotswana yonke emini ukuthi kulungiselelwe kunganani ukubamba izihambi ngekhefu lekhisimusi. UFisher uthi yonke imincele isilunyile weplumtree lakamakhobani ungasuke uvalwe ngekhefu lekhisimusi ngoba kuyiwo oba lezihambi eziningi ziphose zifike isigidi ngomnyaka. Ngomathini ngwenya oyindaba zesibuye sebenzisabo kweBotswana.